So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Sihlanu kunjenje mhlaka 16 Nhlolanja 2018 olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 no Praxedes Jeremiah endabeni zethu namhlanje
nguye
selidale inkulumo inyathelo elithethwe lidale elimqoka lebandla le-MDCT ele-National Council lokukhetha uMnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye ozaba ngosaphethe isikhundla somkhokheli webandla.
Sizamkhumbula kakhulu uMorgan Tsvangirai nge-MDC yakhe eyiyo eyaqala ukuba libandla le-opposition eZimbabwe eliyilo elahlukumeza kakhulu uMgabe.
Abaningi bathi umoya obe ngumkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uzakhunjulwa njengeqhawe ebelilwela inkululeko kwaZulu kanye lokumisana lobukhokheli owayengumongameli Robert Mugabe. Kuthi-ke le Zimbabwe iselenelise ukubhadala isikweleti esifika isigidi samapula kuhulumende wakwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Selidale inkulumo inyathelo elithethwe lidale elimqoka lebandla le-MDCT ele-National Council lokukhetha uMnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osezabe ngosaphethe isikhundla somkhokeli webandla okwenyanga ezilishumi lambili ezilandelayo kumbe umnyaka. Abaningi abangasekeleli umqondo bathi leli nyathelo lephula isisekelo sombuso webandla ngoba okumele athathe lesi sikhundla sokube phethe isikhundla sokwakhethwayo emhlanganweni omkhulu owe-Congress ngo-2014 ukuba umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume uMnumzana Muzi Ncube isiphathamandla se-MDCT lapha eMelika. Yena-ke osola leli nyathelo isithi ngabe kuqale kwamelelwa umuyi okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane uMnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe izolo waqala wabekwa. Andubana abantu baqaleke ngokukhangela ngokuthi ngubani sibisibili okumele athathe isikhundla sakhe.
Thina njengezizalwane ze-MDCT silahlekelwe kakhulu kuwe intaba enkulu kakhulu kithi upresident wethu uTsvangirai umuntu sibili olohlonzi and staunch stalwart for promoting social justice and democratic values and frameworks that intend uplifting all Zimbabweans. Silusizi kakhulu ngokuthi usesichile njalo sikhalela imuli kakhulu eyakoTsvangirai ukuthi silani during this trying time, silani emthandazweni.
Njengoba sokubekwe uMnumzana Nelson Chamisa obe ngumunye wabasekeli bakhe ukuba athathe leso sikhundla abe khonapho okomnyaka wonke, linake njengama structures aphandle kwelizwe lithini ngalokho?
Thina njengama structures angaphandle kwelizwe kumele sihlale sinanzelela ukuthi thina okwenza sasuka eZimbabwe siseya ngaphandle kwelizwe ukuthi izinto zazingahambi kuhle, njalo izinto ze-constitutionalism iZimbabwe yayingakwazi ukuthi khona ilandele izinto ze-constitution. Sesibonile kathesi nangu uChamisa u-vice president lowa appointiwe ngu-president uTsvangirai, and u-president uTsvangirai emapoint yena uChamisa wayechile ukuthi khona uChamisa lo mzuri ngiba appointa ukuthi khona bengincedise mina ngoba ngiyagula okwakathesi, so ngifuna uncedo. So njengoba upresident wethu uTsvangirai esetshonile, constitutionally silo elected vice president wethu owakhethwayo ku-Congress yethu ka-2014 Vice President Honorable Dr. Thokozani Khuphe nguye owa-elekthwa ku-Congress yethu ka-2014. So nguye umuntu sibili constitutionally okumele ukuthi khathesi nguye osethatha intambo ze-MDC aziqhube phambili sibili. Thina njalo njengabantu ama-inhlengo ama-external assemblies khumbule njalo ukuthi sihlala emazweni alandela i-constitution. So konke lokho kwenziwa nguChamisa kithi thina kuyasiyangisa njalo kuyasimangalisa sibili ukuthi kanti umuntu upresident wethu etshone njengayizolo ukuthi kathesi nga amaflag e-MDC are raised halfway sibili siphala ukuthi no party business should be going around at all ukuthi sikhale lakotswangirayo ukuthi upresident wethu usetshonile asizameni ukuthi simbeke kuhle ngokuthula. Kodwa nangu uChamisa sevuke siya ku-National Council illegally, unconstitutional. Angazi ukuthi ujaheni kubonile u-Honorable Monzora lo, Honorable Guthu bephuma ku-National Council meeting besitsho labo ukuthi this is unconstitutional. Siyayangeka kakhulu thina ngento yenziwa nguChamisa and thina ama-external assemblies wonke asikuthandi and vele asonto esiyimelayo leyo. Ngoba umuntu esimaziyo thina as u-Vice President ngo-electweyo u-Honorable Dr. Thokozani Khuphe.
Abanye phela bathi bona kwavele kwaba liphutha lapho kuguqulwa i-constitution yenu yebandla evumela ukuthi uMnumzana Tsvangirai akhethe abasekeli bakhe.
Yes, kuliqiniso sibili lokho ukuthi into yakhona yaphambaniseka khona phane ekuqaliseni sibili ukuthi kambe shuwa khona emhlabeni bamhlanga iliphi lwizo laziyo wena okuthiwa lilabo vice president abangu-3. Kwavele kwasiyangisa nje thina as a proponent of democracy ukuthi sibe libandla eliphinda lithi libe labo vice president abangu-3 sesimamothi i-presidium. Sikwenzelani khonokho? Outside of our constitution, thina we have the rules of engagement that we have set for our party, which is our constitution. And yinto kumele ukuthi ngasi ayilandela. Konke khonokhela kwasiyangisa thina njengama-external assemblies, thina lapha MDC USA sahle saphuma uchairman wethu Mnumzana Dan Moyo wahle wabhala incwadi sibili eyibhalela khona le Harare Harvest House uTsvangirai ngokwakhe ukuthi into ayenzileyo kayithandi and it's very unconstitutional.
Khona lapho esekhetha abanye ukuthi abamncedise umhlangano wenu omkhulu,
iphutha lenzakala sibili khonapho ngoba khona vele ukuthi khona umuntu aphiwe ama-powers amakhulu anjalo sesikubonile kakhulu ukuthi kwenza izinto zingahambi kuhle kugcine fomu kuba izinto sezifomu kuba nje mazonzo akusakhanya ukuthi kuhamba njani njengoba sikubonile. So khangelanini ukuthi le memory yangikhona abantu nxa sikhala ukuthi khona uMnumzana uTsvangirai utshonile andiyabona ukuthi kuba le memory yena leyi futhi ephinde ithi khona kwachiya kulo dubo ephathini yethu eyiphatha iqalisa kudala.
UMnumzana Muzi Ncube isiphathamandla sebandla le-MDCT kunkokheli yangapha ngaseMelika. Kunjalo nje umuyi obe ngumongameli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai abaningi bathi uzakhonjulwa njengeqhawe ebelilwela inkululeko kaZulu kanye lokumisana lobukhokheli bukawayengumongameli Robert Mugabe ngesikhathi lapho lokhu kwakukhangelwa njengecala ukuphikisana lohulumende kaMugabe. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abanye njalo bathi bazamkhumbula njengeqhawe elikhulu elalile sibindi esokumelana lokuhlukunyezwa nguhulumende kaMugabe. Owayesebenza lo Mnumzana Tsvangirai ngesikhathi ekuhulumende womanyano, uMnumzana Samukele Hadebe uthi udabukile kakhulu ngokubhubha kukaTsvangirai, ethi uTsvangirai uqhubile iqhaza lakhe njalo uzakhunjulwa ngemizamo yakhe yokulwela inkululeko yabantu beZimbabwe. Uthi isizwe seZimbabwe asinyeke silibale ukuthi walwa kwaze kwenziwa isisekelo sombuso esitsha.
Iqhubile iqhaza layo lo msebenzi wokuzama ukuletha umbuso wentando kaZulu elizweni leZimbabwe. Ungomunye umuntu ozakhunjulwa embalini ngemizamo ayenzileyo iminyaka le akhokhelele khona ibandla ebelilo ibandla ebelilikhulu ekulwiseni ukuthi kube ledemokhrasi eZimbabwe. Ngaleso sikhathi kube lobunzima obunengi kodwa okukhulu yikuthi angeke isizwe seZimbabwe silibale umsebenzi awenzayo ngaleso sikhathi siphume nje silesisekelo esitsha selizwe kungeminye yemisebenzi singathi yalethwa imlando wokuzama ukuletha idemocracy elizweni esingathi ichaza alibambileyo kulowo msebenzi bekulichaza elikhulu kakhulu.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa owasebenza lo Tswangirai kunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uthi ukhumbula uTswangirai ngesibindi ayelaso sokulwisana kokunyathezelwa kwamalungelo ezisebenzi njalo ekhokhela ukutshengisela kwezisebenzi ngokungayi emsebenzini ngama-stay away. Uthe uTswangirai wayengumkhokheli owayethanda ukusebenza labantu abaseziqintini zabo.
Ngingene emsebenzini ngahle yikho lapha ngahle ngafikela khona ama stayways lama strikes ngo 1998 September October ayebizelwe ngubaba uTswangirai ngenxa yokuthi izinto zazingasabambeki eZimbabwe. Kwakulaleyo sasibiza kuthiwa yi-ISAP, abantu bephuma imisebenzi abanye besebenza amalanga amabili kumbe amathathu ngeviki, ngakho impilo yayisinzima ezisebenzini kodwa ubaba uTswangirai wama lezi sebenzi.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bakla Tambo uthi uTswangirai uzakhunjulwa njengomuntu owama ngesibindi eliswana lohulumende kaMgabe. Uthi ube ngumuntu obekhangelelwa ngabantu ukuthi uzaletha intuthuko enkulu ezigabeni ezisalele emuva ngenxa yobandlululo.
Ukubhubha kukaTswangirai kube yinto ebuhlungu kakhulu ebantwini abaningi beZimbabwe. Iqiniso ukuthi uTswangirai nguye yedwa umuntu ade phikisa uhulumende oyenelisileyo ukulwisana nohulumende weZANU-PF. Ngoba njalo ngumuntu oyedwa oyenelisa ukwehlula iZANU-PF. Ebantwini abaningi uTswangirai ube ngumuntu omela intuthuko entsha. Ebantwini abaningi kanjalo uTswangirai ube ngumuntu olenkangelelo engcono eZimbabwe yokubumba ilizwe leZimbabwe, ikakhulu ebantwini bakithi emhlubulweni emathebelelende, laba bathi bona ababoni impucuko esibuye ngenxa yombuso weZANU-PF. Kodwa konke khonokho nxa sesikhangelele uZulu jikelele, ukubhubha kuba kuTswangirai kuba yinto ebuhlungu kakhulu.
Osakhulayo osekela ibandla le-NPP uNumzana David Ndlovu uthi uzakhumbula uTswangirai ngenxa yokukhokhela kwakhe ibandla le-MDC eliyilo elahlukumeza kakhulu ibandla leZANU-PF. Uthe uzahlala eliqhawe ikakhulu ebantwini bamabandla aphikisayo ngoba wazama kakhulu ukuthi elizweni kube khona ukukhululeka okulutshwana.
Singabantu be-opposition sizwa ubuhlungu kakhulu ngoba bekuliqhawe ebesilithembile kakhulu ekukhankaseni kwezombusazwe. Sizamkhumbula kakhulu uMongameli Tswangirai nge-MDC yakhe eyiyo eyaqala ukuba libandla le-opposition eZimbabwe eliyilo elahlukumeza kakhulu uMgabe. Yebo, bekade khona amanye ama-oppositions before, but i-MDC ekhokhelwa nguTswangirai yathi ingena kwezombusazo waba yilo iqembu elahlukumeza kakhulu iZANU-PF ikakhulu ngo-99 lo-2000 lapho owaqala khona ukwethuka uMgabe esebona ukubana umbuso wakhe usungahamba loba yinini.
Umnumzana Tswangirai ubhubhe izolo kwele South Africa emva kokugula okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uchazwe njengeqhawe lamaqhawe umuyi obungumongameli we-MTCT umnumzana Morgan Tswangirai okungathandabuzwayo ngoba ubelwela ukuba kube lokukhululeka kwabantu eZimbabwe laloba uhambo lwangkhona belulameva. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhansila kaward 25 kobulawayo umnumzana Mzamo Dube uthe njengebandla balahlekelwe kodwa umuyi liqhawe elingabuzwayo njalo bayohlala bemkhumbula.
Hayi, sizwa ubuhlungu kakhulu thina be-MTCT ngokulahlekelwa ngubaba uMorgan Tswangirai obe ngumuntu obe ebambanisa abantu kathese kugcineni besikhangele khonoko kade siyiphakathi kwakho kubizwa kuthiwa yi-alliance ngezinye izindlela zokubambanisa abantu. So konke lapha silahlekelwe sibili simabe yonke.
ukuhlasela ukuba lilunga ledale lephalamende emangwe umnumzana Thamani Moyo laye ukhala lemuli kaMuyi ethi kwezombangazwe ilizwe lilahlekelwe ngoba uMuyi uliqhawe elingathandabuzwayo esithi imisebenzi yakhe lobunzima adlule kibo buyamfakazela.
Ngithi silokudana okukhulu kakhulu ngokulahlekelwa umkhokheli we-MDCT uMorgan Tsvangirai. Lokho kuza njenge-test embusweni kaMnangagwa ukuthi khona uza kudeclarewa njengeqhawe yini ngoba yena vele uliqhawe ngoba ube khona embalini yobukhokheli kumbe ubuthungabeli beZimbabwe. Ngumuntu otshengise isibindi esikhulu ukulwisana lombuso kaMgabe, ngumuntu otshengise ukuzimela yedwa esenelisa ukumela into ayibona yena iqondile. Ngombono wami mbona ingani ubuqhawe butsho khona lokho umuntu oyenelisa ukumela injongo yakhe ngokungabi lovalo njalo enga kovi ngenxa yokwethuselwa.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane labanye ukuba uMuyi uTsvangirai liqhawe loba nje eZimbabwe kulenkethabe chabi ekugcwaliseni ukuba umuntu liqhawe ngoba ezikhathini ezedlule isandla sikahulumende sikhanyile ukuba siyakhetha.
Njengomuntu okade senze zepolitiki uTsvangirai uzaba liqhawe kwabanye abantu ikakhulu ebandleni lakhe lakulabo uzinto esikade wapusha, kodwa kungaba liphutha elikhulu kakhulu ma bezazama ukumchathanisa labo Masuku olukhawuthi labo Thenjiwe Lisabe abayibo abaletha ilizwe leli omicolonization bathi betshiya emhlabeni uhulumende kaRobert Mugabe leZANU-PF bala ukubanikeza isicoco sobuqhawe. Kodwa akusimangalisi nje ngoba siyakwazi ukuthi iZANU-PF isebenza njani ikakhulu uma sokubuya endabeni le yamaqhawe ma ungasomngani wabo.
Isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo inkosi yamaNdebele umnumzana Greta Sibanda ngomunye wabantu abakhale uMuyi ngesizwe imbono yakhe.
Ubona namhlanje bekhangela bekubona banganika uTsvangirai ubuqhawe, kukanti ke silamaqhawe akithi amanenga njengabo Lisabe anjengabo Malunga abangazange baphiwe ubuqhawe. Ungakhangela ukuthi khona olookout Masuku bazi baphiwa ubuqhawe emva kweminyaka ethile sokuthiwa ngoba sesingene ku-unit accord. So ke kusobala ukuthi khona indaba elokhu iqhutshwa lapha yindaba eMathebeleland lendaba yeMashonaland. Kutshengisa futhi abantu beMathebeleland ukuthi uvele kabekho kunhlelo zaseZimbabwe.
Kulabanye asebeqale umkhankaso wokubamba uhulumende ngamandla ukuba agcwalise ukuthi uMuyi liqhawe ngoba wayeyinhloko kahulumende kuhulumende wenkazatho oke waletha ububelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi zidabukile kakhulu ngokubhubha kukamongameli weMTCT uMnumzana Morgan Tsvangirai okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane esibhedlela seSouth Africa ngumkhuhlane wemvukuzane ngolesithathu. UEzra Jesus Banda ukhulume labanye bakhona leEngilandi wasipha udaba olulandelayo.
Iningi labantu eBrithani likhala ezimathonzi ngokufa kukaMnumzana Tsvangirai. Njalo bathi ukukhokheli bakhe lokulwisana kwakhe loMgabe kwasiza ukuthi beze kuleli lizwe ukuzophephela. Kesizwe uMnumzana Zambulo Nkomo ohlala eNgilandi ngokuphephela.
Mr. Morgan Tsvangirai, sicela ulale ngokuthula. Asikhaleni sonke izihlobo. Sikhalele uMorgan Tsvangirai usiyele nguye osivulele indlela ukuthi singene emazweni. So asikhaleni le zihlobo zakhe lati isihlobo sethu.
UMnumzana Tsvangirai ubethandeka ebantwini abaningi njalo bathi wayesebenzela abantu. UNkosazana Busidlodlo ungomunye odabuke kakhulu ngokufa kukaTsvangirai.
Silahlekelwe bakithi, uMorgan Tsvangirai ebengumuntu obenakekela abantu, ebengumuntu obecabangela abanye abantu ebengumuntu obelesibindi umuntu okade ekwazi ukuthi ulwesani lokuthi ulwalani silahlekele our heart is broken may his soul rest in peace and condolences to the Tswangirai family
umuyi wasukela kudala elusana lobukhokheli obowe kukahulumende kamgabe njalo elwela namalungelo abantu umnumzana Donald Woods uyafakaza
mina ngiyambonga uTswangirai yakwenzela iZimbabwe ngenxa yokuthi waqalisa ekutrade union elusanisa le kulohulumende ukuthi uhulumende egcine kuhle abantu wabumba MDC eyiyo yaba yiyo yodiphathe eZimbabwe eyadla umgabe kuma-elections eyadla izanu ambona ukuzaphinda kwenza ngale futhi lokho
isibindi lokuzimisela kwezombangazo kamnumzana Tsvangirai ngeke kube khona onjengaye kusobala ukuthi intaba idilikile iqhawe selikhotheme umuntu wabantu uselele etshiya ibandla lakhe le-MDC lilokuxokozela ngezikhundla njalo leZimbabwe entsha ingakatholakali ngimele istudio 7 eLondon ngingu-Ezra Chisa Sibanda.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ele Zimbabwe eselenelisile ukubhadalela isikweledi esifika isigidi samaphula kuhulumende weLebotswana kulandela ukuthatha kwakhe inkomo eziphilayo kanye lemithi yokulwisana lomkhuhlane wamasondo lomlomo ngomnyaka ka-2011. Intethelo zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweLebotswana.
Umongameli mnangakwawucele njalo osomabhizimusi beBotswana ukuthi bavule amankampani eZimbabwe ekhuluma emhlanganweni wamabhizimusi beZimbabwe leBotswana oyiBotswana Zimbabwe Business Forum eHaveron lamuhla umnangagwa uthi ziningi inhlangothi zomnotho abeBotswana abangena kizo eZimbabwe.
Silezigaba eziningi lapho elingangena khona ukugoqela ukwembiwa uhlangothi lokwenza impahla etshiyeneyo kanye lokwakha.
Umnangagwa uthi ngenxa yesikhathi eside esesidlula umumo womnotho weZimbabwe ngamangakahle kuningi osokwanakalayo egcone izijeziso ezafakwa ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika elebhilithani kanye lomanya no we-European Union.
Salinyazwa kakhulu izitsheziso ngakho umnotho wayehla kakhulu inhlangothi yeziningi zomkhonomi zabuyela emuva okusho ukuba kulezigaba zomnotho eziningi ezidinga ukuvuselelwa
abamabhizimusi avela phandle kwelizwe kade bekhala ngokuthi eleZimbabwe lemthetho elukhuni umkhathi wokwenza ibhizimusi eZimbabwe ungakhanyi abange bengifisa ukuvula amabhizimusi kodwa umnangagwa wathatha isikhundla ngolwezinyaka enye uthi konke lokhu kuzantshintsha sokuneZimbabwe entsha eyamukela abafuna ukuvula amabhizimusi.
Siyakwazi ukuqakatheka kokukhanga amabhizimisi avela phandle ukuze sithuthukise umnotho wethu. Sikhipha imigoqo yonke evimbela ukwenza ibhizimusi eZimbabwe.
Umphathintambo weBotswana obona ezokuthenga lokuthengiselana umnumzana Vincent Sereze uthi uqakathekile ukuthi ohulumende bobabili bakhiphe imigoqo evimba ukuthenga lokuthengiselana phakathi kweZimbabwe kanye leBotswana.
Ngikhuthaza amazwe omabili ukuthi akhulumisane ngezamabhizimisi ukuze sikhulise ukuthenga lokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili.
Inhlanganiso ezibona ngezebhizimusi emazweni omabili iBotswana Investment and Trade Center kanye leZimTrade zilobelane isivumelwano sokuthenga lokuthengiselana esikhangelelwe ukuthuthukisa ezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Esuka kulumhlangano wamabhizimusi umnangagwa wethekelele inkampani yeDiamond Trading Company esiyafunda ukuthi leBotswana lenza njani kubhizimusi lokwemba kanye lokulolonga amadayimane. Umnangagwa lequla lakhe elibalisa abaphathi intamba bakahulumende labosomabhizimusi baphindele eZimbabwe lamhla ngemva kwamalanga amabili okwethekelela kwele Botswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane sezibumbe inhlanganiso yezentuthuko ebizwa ngokuthi Matabeleland Development Initiative ukuze incedise ukuthuthukisa isigaba seMandebeleni esikhanya sisalela emuva kwezentuthuko. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 eLondon uEzra Chizasvanda.
Uyaziwa ukuthi ma ukhuluma ngentuthuko eZimbabwe iMatabeleland ayikho lapho. Abantwana balomhlubu lobahlala eEngland sebeqoqane benza inhlanganiso ukuthi bazenzele ukuze bathuthukise indawo abavela kuzo eMatabeleland. Umnumzana Freeman Ncube nguye umongameli wayo.
IMatabeleland Development Initiative inhlanganiso efuna ukusebenza labantu abafuna ukuthuthukisa iMatabeleland. Inhlanganiso leyi ihlanganisa noma ngubani, ayikhethi. As long uvela eMatabeleland ufuna ukusebenzela eMatabeleland, ufuna ukuguqula iMatabeleland, siyasebenzisana. Sifuna ukuhlangana labantu, sihlanganiseni sonke, sibekele amakhanda endaweni, sidle amathambo engqondo ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise iMatabeleland.
Njengoba konke eMatabeleland kukhanya kusalele emuva kangaka, Paul zakwenza njani Ncube?
Okwakhathesi nje iMatabeleland Development Initiative ikhangele izigaba ezine: i-health, i-education, i-investment, sesikhuluma ke le arts and culture, le environment sikuhlanganisa. Sizama ukuthi sikhangeleni izigaba zona lezi zonke, sikwazi ukuthi siyazithuthukisa thina, sizame ukuthi sisebenze sibambene.
Linhlanganiso ikhuthaza uzulu ikakhulu ohlala ngaphandle kweZimbabwe ukuthi angene kulinhlanganiso ukuze kuxhaswane kuncede ukuthuthukiswe isigaba kungakhathelekile ukuthi ungumhlobo bani.
IMatabeleland Development Initiative ayila khetho, ayila ukuthi ulikhalanga, ayila ukuthi ulishona, ayila ukuthi uliNdebele, ayila ukuthi ungumXhosa, ayila ukuthi ungumVenda, ayila ukuthi ungumSuthu, ayila ukuthi ulikhiwa. Sithatha wonke umuntu. As long uzalelwe eMatabeleland, usebenzele eMatabeleland, ufuna ukuthuthukisa eMatabeleland, sisonke. Akula ukuthi silobandlululo silokhetho. Hayi, asikufuni lokho.
Nako ke sikhona inhlanganiso yentuthuko eMnumzana Ncube. Pho ziqala nini inhlelo zalenhlanganiso yeMatabeleland Development Initiative?
Mhlaka 18 May 2018, kobulawayo esithola. Siyabesile Education Conference. Siyibiza sithi Matabeleland Development Initiative Education Indaba. Sizabe sibize amateacher, abazali, ama students, konke le Minister of Education ona ngokwazi sizama ukuthi siinvite kanye lo mayor la uzabe khona. Sihlanganise namakhanda sizama ukuthi silungise ama problems lawa esiwafaceayo ngendaba ye-education eMatabeleland.
Inhlanganiso yeMatabeleland Development Initiative isukume ngesiqubu esikhulu njalo abantu abaningi sebengene kuyo ukuthi kubanjwane uncediswano ekuthuthiseni isigaba esingazake sithuthukiswe lokhu kwatholakala uzibuse ngo-1980. Abadala bathi vuka uzenzele, esalele emuva ibuye ibanjwe izinja. Phambili ngentuthuko. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngezwe Jesus Bani.
Singekehlukani, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu sesingasavumi ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke sesidliwe umangoyi. Inkokheli ye-MDCT ithi izahlangana lizaxola. Ubonike okwalamhlanje wothi siluphethe lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kungolesihlanu kunjenje. Ngilethemba lizikholisile inhlelo zethu ebesilazo njalo emolini yakuTsvangirai sithi babaTsvangirai lala ngokuthula angathi inkosi ikhokelele emngcwabeni wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisa yimpraxis Jeremiah.